Siyabonga Gibbs Dube. Siyalambulela emsakazweni we Studio 7 omgqibelo mhla ka 16 Zibandlela 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Elingali tshona njani izulu kandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izakhamizi zakobulawayo sezithembele enkosini ukuthi izulu liqhubeke lisina ngoba amadamu aleli dolobho abesesoma. Silengxoxo lo councilor waleli dolobho.
Asemalishana sibili emadamu, so emalishana emadamu bezikhangele ukuthi engenye izulu lingani.
Lamhlanje sikhangela indlala esibhahile esigabeni seMatabeleland North. Kambe ziphila njani izakhamizi?
Hayi ukuphila kwalapha vela kwazakala ukuthi umuntu uyazadolaka lo muntu ephilile kodwa siphila nzima, singathi singaba siphila nzima.
Isizalwane zeZimbabwe ezisebenza emaplazini kwele South Africa zikhonona ngokuthi zisetshenziswa njengezichaka ngabanini bamaplazi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Izakhamizi zakobulawayo sezithembele ukuthi izulu liqhubeke lisina ngoba amadamu amanzi abesesoma. Lanxa izulu selike lana kwamalanga amalutshwana sanda kwedlula, amadamu akobulawayo akhiwa lapho amanzi angagelezeli khona ngobuningi ngaphandle kokuba izulu line kakhulu kwesikhathi eside. Lokhu kutsho ukuthi izulu elinakathesi kumele liqhubeke lisina kwenzela ukuthi amadamu la alamanzi awenyanga nje ezimbili ukuthi angomi. Sixoxelo Councilor Tamani Moyo othi uzulu kumele aqhubeke londoloza amanzi.
Manzi asemalishana sibili emadamu, so emalishana emadamu bezikhangele ukuthi engenye izulu lingani. Ngalingananga njalo sizazama ukuthi ama-boreholes wona la akhona sibone ukuthi azabe supply abantu amanzi. Sidinge njalo la madona angasirilela amanye ama-boreholes ukuthi emawadini kube lama-boreholes abakhona emawadini ukuze singameleli ukuthi amanzi aze aphele etheliteli.
Wona ama-boreholes ayasebenza okwakathesi wonke?
Hayi, awasebenzi. Amanye awasebenzi afile. Okwakathesi amanye awasebenzi.
Wona kodwa okwakathesi amanzi atholakala njani? Wona i-water rationing leyi ayavalwa kwisikhathi esinganani ngelanga?
Hayi, i-water rationing asikabi layo ngoba sakukhangela ukuthi singayenzi i-water rationing. Lona ilanga livele lithisa kangaka, kufana lokuthi siyadlala ngoba ilanga liyabe lithisa liyathatha ahambe. So savumelana ukuthi azisoze kube le-water rationing.
Kodwa kunjalo bayavunyelwa yini abantu ukusebenzisa ama-hose pipe lokunye okunjalo?
Ama-hose pipe sivele asivumele ukuthi umuntu asebenzise i-hose pipe. Njalo asivumele ukuthi umuntu abe lengadi eyadini. Akumelanga umuntu abe neloni engadini ezaphelelwa i-hose pipe. Ungaba nombheda wakho oyi-one kuphela ukuthi ngowesitheko ukuthi uzakuthelela ngephezu not nge-hose pipe. Nxa uthelela nge-hose pipe sikuthi singakubamba i-fine yakhona iyabe i-$50.
Lokhe ngukansila Tamani Moyo wedolobho lakobulawayo bekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le kobulawayo. Indlala isibhahile endaweni eziningi zelizwe. Namhlanje ke silengxoxo lomela isigaba seBinga edalele eParliament umnumzana Joel Gabuza othi uMangoye uselala eziko emizini eminingi kulumango.
Ya into azimanga kuhle ngoba izulu alinanga. Sikhuluma kanje up to now izulu alikani, imfula ikagelezi. Namhla sike sazuze izulu engathi is the first rains. Sike salimeje ithinde was 10 millimeters, I think ngale bobhashwa is about 8 millimeters. So into azimanga kuhle ngoba amadlelo lawo asengathi kasatholakali. Inkomo sezicuba, abantu sebelamba, abanye sebelala bengahlanga. So umuma uhle sibili lapha endaweni zeBinga zonke nje.
Sike sizwa kwezinye izigaba kuthiwa zikhona inkomo esezifile ngokuswela amadlelo. Zikhona yini eselike lazizwa khona ngapha?
Yes, yes, yes. Mina emzini kimi sibili izulu esiningi lezimbili ezicukile ezingasakwanisi uhamba ukuthi vele zizakufa and imizi eminingi vele ziwile inkomo eziningi um singaba la ma-records amakhulu sibili ngoba ziloko sihamba zisiya phambili zicuba zinye zisukela phansi zingakwanisi ukudla so amadlelo hhayi aseludufa
bona abaphathisa uZulu ngokudla bakhona yini
ye babakhona lapha lalapha kodwa kanye labo abakabi lokudla ngoba kathesi program ekhona ngokugovernment bayangeneli abantu abangathi bayazuza ukudla ngabantu lakuthiwa izalukazi ama-disabled abantu abangakhwanisi abagobekileyo lezalukazi ama-social welfare cases amaxeko labo abazuza ukudla okumangalisayo bazuza nje khona okungama-10 kgs ngesikhathi eside maybe after about 2 months so hhayi ama-NGOs sibili kakabuye laba bathe bancedisa kwinsukwane ezidluleyo bebenika nje okuzibhinzi iindumba zabo lezi lo okunye okungadliwayo amabeli abomvu and kuyikudla okulutshwana besenze i-food for asset akabi khona sibili esingathi bayakhava umuntu wonke.
Alo-ke ngumnumzana Joel Gabuza omela iBhinga esigabeni seBhinga edalele ephalamende ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le eBhinga. Siphinde saxoxa lo mnumzana John Sylvester Mudenda isakhamuzi seKama TV esigabeni seMathebelele North othi kulumango khona le nkomo seziphelile.
Hayi indlala vele esilayo lapha inkulu kakhulu.
Okokuthi abantu baphila njani sithi lamhlanje lishona nje abantu babe bephile njani?
Hayi ukuphila kwalapha vela kwazakala ukuthi umuntu uyazatholakala umuntu ephilile kodwa siphila nzima singathi singaba siphila nzima otherwise iningi lethu lapha baphila ngokuyidamu kwethu sile okuyiloka damu kwethu esikhola khona kuyinhlanzi kuthi sithengiselane okokuthi ukudla kudla sibili njengoba lo mgodi wakhona since wavala 1994 abaningi lapho ukuhlala nje ukuhlalela ukuthi sesiba ngumuzi ukuthi siya ngaphi and at the time siyabe sincediswe ngokuthi nxa izulu lingaba likhona at least abantu balime kuzifande zabo bazuze something but not this year this year vele impilo yakhona ngiyabona kuzasala laba balabantwana abasebenza kuma-outside njengoba osouth africa kwezinye indawo but hhayi impilo ayisiyoleyana ukuthi singathi kuphilwa kuhle lapha indlala ikhona.
Izifuyo ke bakhona abalezifuyo khona
izifuyo kodwa singathi zazikhona okwakade simvelela somewhere e-reserve omunye umuntu uyakutshela ukuthi kufe about 4 omunye uthi ngishiye inkomo ngokuthi akula lezulu akula amadlelo ezifuyo vela kusathembi lesi okwezifuyo kokuthi abaningi they are just opting ukuthi inkomo nxa kuvuma ngayithengisa ngama-$50 ukusho ukuthi sinothing liyelo kokuthi impilo yakhona njengokufuya kwethu okuthi uzathola umuntu maybe esithule inkomo ule-10 inkomo po nxa 5 zingakuwela uthi uthengise 5 bela awufiki ndawo.
Lo-ke ngumnumzana John Sylvester Mudenda isakhamuzi seKama TV bekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseBhinga.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Okwamanje sengilithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga esethulela uhlelo lwethu lwezabesifazane.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa lo nkosikazi Sikhululekile Moyo, isiphathamandla sebandla le-MDC ongomunye walabo abakade betshengisela besola ukudlwengulwa kwabantwana kanye lesigwebo abathi siphansi esande ukwethulelwa labo abenza lokhu. Siyakwamukela kuhlelo.
Hayi ngiyabonga.
Kahle kahle kuyini okwenzela sukuma? Libone ngani sokwandile yini lokho?
ukuthi nje sasukuma saya demonstrator ukuthi sibona ngani kuyanda abantwana abancane abakhulayo basemthini inkulu ngoba sibona lo mthetho awubazikeli izikhathi eziningi so sibonisa ukuthi abantwana bethu bayahluka kunezika bebancane and impilo yabo ifitha yabo ihlike i-exposed and into esizithi ubuhlungu ukuthi bahlukumezwa ngabantu esibaziyo abantu abahlala nabo izihlobo izikhathi eziningi abantu esiphila labo omakhelwane kusuka kube nzima kithi njengabazali njengomama ukuthi sikhulile abantwana asifanelisi ukuthi sizame lithiyadle imisebenzi sisebenzele khathana ngoba siyakubona ukuthi kuyaqhubeka kuyanda and imithetho ukwenza kube lula ikakhulile
lidingisisile yini lokhu okuthiwa ngama-statistics ukuthi libone ukuthi inani labantwana elibhekana lalolu hlupho liningi yini
okunye generally besikhangela mina generally ngikhangele ngokuthi ama-victims engiwaziyo abangani ezihlobeni abaseduze kwani inamba yami kheni ngabona isifika abo-5 ngitshengisela ukuthi kumaphandle bengingabaziyo bayanda angeke ngithi besilibanda bekungomama abaphathekileyo ngokwenza kwakhona ngoba abaningi bekuyizakhamizi zasempophoma duze kwalapho umntwana ahlala khona siyalungiselela ukuthi ikhothi yakhona iyaqhubeka mhlaka-23 sizobe sikhona sifuna ukubona ukuthi umthetho uwuphatha kanjani ngoba thina kuyahlukumeza njengabomama ukuthi abatwabethu baza kuzehlika isteji esikuse thina bengaselampilo enhle sikhangelela imikhuhlana abayitholayo ukuba ngumama kwakhe kuphelele emoyeni nje abe sengumuntu ongasaziwayo ukuphila phakathi kwabanye abantwana ehlukumezekile siyaqhubeka sizoyilandelela size ukuthi imithetho iphatha kanjani ngoba thina isikhathi ukuthi umuntu uzotherepha umntwana amgcine amalanga amane emsebenzisa njengomfazi ayephuma nge-$100 kubuhlungu ukuthi kakhulu lokho imali engathengi lutho engekeilaphi sengekeimthini yena umntwana sesale engaselafisa ngithe empilweni
kulamagqwetha alwela laba bantu kulokunye okukhangelwa yimithetho manje lizakhankasela ukuthi kuguqulweni
sizaqhubeka sikhankasa sikhangelela ukuthi besifisa ukuthi umthetho utshintshwe ngoba thina besikukhangelela ukuthi abantu abayahlukumeza abatwana aba-abhuza abantwana besinesifiso sokuthi aluba vele abaphiwa yona le beyili leyo ngoba sikhangela lubaba uvumile phakathi komthethwandaba ukuthi kena ukwenzile kodwa kuyaqhubeka ukuthi uyaphiwa ibeyili besifisa ukuthi umthetho aluba uyathatha amanyathelo anzima ngoba lokhu kuyafana lokubulala ngoba uyabe esephambanisela umntwana impilo yakhe yonke
siyananzelela njalo ukuthi udaba lolu solukelwa waphathwa ngezinye iziphathamandla zikahulumende sesibalisa amalunga edale lephalamende umkamongameli ngokwakhe unkosikazi Grace Mgabe labanye lisebenza labo yini abanye abalombono ofanayo
wathi besikhangelela ukuthi siyancedisa ukuthi lokhu abakuthoyo kube siyagcizelela kulokhu abakuthoyo ngoba siyabancedisa siyafisa ukuthi labo bakubona ukuthi ngathi kuyasiphatha phansi ngoba bona bephezulu kube phalamente bekhuluma ngakho bakubona ukuthi lokho kusenzakala kuyaqhubeka kwenzela ukuthi baphange bathinte umthetho
kule ndlela eliyibonayo omama abangayenza ukuthi abantwababo bebavikele ukuthi bengadlwengula
kunzima sesisehluleka ukuthi sizabavikela njani ngoba uzathi usenzima umntwana lezihlobo uselilezihlobo nabantu yabubani kuthelakala ukuthi lakho phakathi uyahlangana nalihlupho lolu uphume phandle omakhelwane esikolo endleleni ngaphi bahlangana lakho yikho kusenza sisukume ukuthi sizame ukuthi sibone ukuthi aluba umthetho uyathatha amanyathelo angcono anzima okuzenza ukuthi umuntu esabi ukuthi akwenze lokhu
ungabatshiyela liphi abalale ngalolu daba
mina benginesifiso sokuthi omama sisukume ngobuningi bethu sizame ukuthi daba lolu sincedisane ukuthi umthetho uguqule ngokuphangisa ngoba ngendlela abasisize bama-child abuse ayenzakala ngakhona hhayi sikhangele ukuthi iminyaka ezayo kuyabe kungasabomama abaqothe kuyabe sekonakele elizweni siba njalo sibazikele kulabo baba abahlukumezayo
leyo balaleli bekuyingxoxolo unkosikazi sikhululekile moyo isiphathamandla se-MDC asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo lwenu oluphathelane labesifazana lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile mhlanga ngikhonapha eWashington DC
Izizalwane zeZimbabwe ezisebenza emaplazini esabelweni seLimpopo kwele South Africa zikhonona ngokuthi sezisetshenziswa njengezichaka kanti iziphiwa iholo elingatsho lutho ngabanini bamaplazi okunengathi kuzweni kuBenedictine Hlapho esethulela lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Lesi isililo esiqhinqwa izizalwane zeZimbabwe ezisebenza emaplazini eLimpopo. AbeZimbabwe laba ababaleka ekhaya ngenxa yendlala lokusilela kwemsebenzi bathi basetshenziswa njengezichaka emaplazini la. Izizalwane zeZimbabwe umnumzana Themba Ndlovu useleminyaka esishiyagalombili esebenza kwelinye iplazi eliseLimpopo. Ngemva kokusebenza nzima kangaka bahola amarandi angamachume ayisithupha ngelanga 60 rands. Othi nxa uyiguqulela kudola kube yi-$4 ngelanga kusitsho ukuthi ngenyanga bahola i-$120
kuphela. Ngizobe ngisebenza la ngesande ebusuku ngingachayisi ngisithi ngakwazi ngiyachayisa bebezonithatha futhi enkomponi bethu asihambe emsebenzini kungaze kube ngo-1 kumbe ngo-2 ebusuku bengikwanisa ukuhamba emsebenzini ngesonto bendla kutshona ngisebenza futhi isande yonke sasingena ngo-6 o'clock sichayisa ngo-6 and then kuthe kuqala amagwili saba sesichayisa ngo-11 o'clock ebusuku.
Omunye weZimbabwe osebenza kuleli plaza umnumzana Edias Ndlovu uthi ngompalakazi nyakenye baye kumqatshi wabo bayacela ukungezelelwa imali. Ngemva kwalokho umqatshi ubize amanye amakhiwa wasemaplazini aseduze ezalezinja lemibhobho babhaxabulwa baze bathi baba enjeni. Baseke bexotshwa kuleli plaza okwenza balala egangeni kwensuku ezintathu. Bengakancediswa ngumanisipala weLimpopo ngendawo yesikhatshana.
Njengoba seyaqala ukudubula ngamarapopulate, sasikhulume labo umthetho wamapolisi, yikho okunye kwayenza ukuthi ngitshaywe, ngidutshulwa ngamarapopulate. Konke lala ispinal cord sami sibuhlungu. Ngahambe esibhedlela, bangikezisa lapha ama-pepper spray, bangikezisa udokotela.
U-Edias waqala ukusebenza emaplazini la eleminyaka elishumelambili. Uthi wazi wavukela esibhedlela ngemva kokutshaywa lokhu bedutshulwa ngenhlamvu zokuzwisa ubuhlungu. Izinja zamakhiwa lazo zizithaphuzela omama abesilisa labantwana konke kuhlangene. U-Edias uthi asekufuna ikubuyela ekhaya ayihlupheka ekubo.
Ngifuna ukubuyela ekhaya. South Africa vele ayithandi amaZimbabweans. Ngazi sithi sicela uncedo kibo vele abasithandi ende futhi bakhuluma kabi ngathi amaZimbabweans so why angisafuni ukusebenza la South Africa kungcono ngifuna ukuyekhaya ngejoin iarmy ekhaya.
Umnumzana Mthulisi Ndlovu laye uthi bagijima lomkakhe ezithwele wazi wagcina ehelelwa amakhiwa ebahleli ezithendeni.
Indabeni nalezi sixotshani sabalungu nkosikazi yami ebezithwele sibaleka sisiye egangeni ngihamba laye ngizama ukumvikela endaweni ezinzima.
Uthi kakusinto ayifisela loba ngubani ukusebenza kula maplazi njengoba bephathwa njengezichaka betshelwa mhlophe ukuthi nxabele nsolo kababuyele kubo.
Hayi uma ngingathola imali hayi ngicabanga ukuya hlale ekhaya eZimbabwe yenza amaplazi nisekhaya. Phila nzima kodwa besiphonga ukuqinisela ngoba kula nto ongayenza ngungela mali. Into yokumlenzisa ubuhlungu eplazini ede ngiyibona yenye ukuthi ma uthi uyabatshela iproblem bala lawo sebekushaya.
Uthi bayaxotshwa nje umuntu engaphiwanga ngisho leholo laleyo nyanga. Bathi ke njengoba kunzima emuva laphambili abakwenzayo yikuqhubeka beziduduza ngengoma zosizi ngethemba lokuthi ngelinye ilanga kuzalunga.
Siyabonga Benedictine Hlapho. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, lilale.
Been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.